emkhosini wokuphawula lomkhankaso ngokusemthethweni owenzelwe Christa Oasis izolo ntambama, abameli babasakhulayo laba ezigabeni zonke zelizwe bethi awubandlululi muntu lomkhankaso. Unkosazana Thando Gwinji ngosakhulayo oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust koBulawayo ungomunye njalo wabakukomidi ebona ngezokuhanjiswa kwenhlelo kulo mkhankaso we-hashtag Leave No Youth Behind 2018 campaign edolobheni lelo.
Yikuhlangana kwamakhanda kwama-youth avela kuwo wonke ama-sites elizwe. Sihlanganela ukuthi ama-youth ahleli awavoti and i-future yabo iyadetekthelwa. Bayabadetekthela ukuthi nxa kuvotwa lapha, nxa abanye bevota ama-youth engavoti, kutsho ukuthi ama-youth awala okokutsho kwezombusashwe. So esizama ukukwenza yokuthi sifundise ama-youth ukuthi ukuvota kuqakathekile, sibafundise lokuthi bavotani kanjani njengoba sekulama-systems amasha okuvota, and then sibamobilize ukuthi labo bavote in large numbers.
Unkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust emela ontanga eGwanda esigabeni seMathebeleland South, yena ke ulandisa phezulu kokuqhutshwa kwalomkhankaso.
Esikufunayo njengabantu abatsha ukuthi ilizwi labo lezifiso zabo zibe represented kuwo wonke ama-sectors empilo, njalo sikhangelele ukuthi nxa bengahamba bevota njalo bevotelwe, izidingakalo zabo zizamelwa endaweni zonke nje jikelele zikahulumende.
Ethi akekho ozochiwa ngaphandle lapho kuqhutshwa lomkhankaso enikeza umzekeliso wenhlanganiso ayisebenzelayo, athi ivele igxile emaphandleni.
Siyinhlanganiso e-community based eyaqaliswa endaweni ekhohlakeleyo enjengeGwanda. Into esiyenzayo ukuthi ama-members ethu yibona labo abasemaphandleni, and bona abantu abasemaphandleni sabenza baforma amaqembu esibabiza sithi ngama-community youth advocates.
Bengasoke bavuma ukusetshenziswa ngabavele besezikhundleni emabandleni ezombusazwe njengalokho okuhlezi kusenzakala, njalo bengasoze bavumela abadala bebathathela lumkhankaso.
Abadala ngaze bethini, abazazi inhlupho esihlangana lazo siyi-youth, njalo sesibabonile sibavotele phambilini sabafaka ezikhundleni, kodwa nxa sebefika eParliament abasimeli.
Okusekelwe nguFidelis Jima weWange Human Rights Youth Forum esigabeni seMathebeleland North, ongomunye njalo wabakukomidi ebona ngezokuhlelwa kwenhlelo kulo mkhankaso we-hashtag Leave No Youth Behind 2018 campaign.
I-campaign leyi yi-campaign e-includa ama-provinces onke, i-campaign eza-includa ama-wards onke, eza-includa ama-districts onke aweZimbabwe. So ichiyene lamanye ukuthi i-campaign yakhona yayiyenzwa kuma big towns like Harare, big towns like Bulawayo, bengangeni phansi kwamanye ama-districts anjengeWange, anjengeBinga.
Uthi abasakhulayo njengaye sebediniwe ngokube lokhu besetshenziswa ngabantu abathi sebengene ezikhundleni babakhohlwe, befuna labo ukutholiswa izikhundla zobukhokheli.
Thina esifuna ukubona ukuthi kube le quota system in terms of i-representation. Asifuni ukuthi ontanga bebe ngabantu abanika utshwala, abanika imbanje, betsha abantu. Sifuna ukuthi bona labo be-aspire ukuthi bebe ngama-candidates. Sifuna ama-youth ukuthi engaparticipate endabeni ezobudlwangudlwangu. I-constitution yeZimbabwe, i-section 20, ikhuluma ukuthi ontanga should be involved kuma national processes. So i-departure point yiyona leyana i-section 20 e-constitution.
Abasakhulayo laba bathi inhloso yabo ngeyokufinyelela ontanga abangaba yizigidi ezimbili. Lumkhankaso ukuze uthiwe uphumelele kungakayiwa kukhetho luka-2018. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.